So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalibuka njani izulu kandaba welamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 23 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abezomkhathi sebexwayise uZulu ukuthi alimuke izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Freddy eseliqalisile ukuna empumalanga yelizwe.
Kula igcwele kutsho nxa kusina izulu mbijana ibuya iphange igcwale okuba ingozi ebantwini, kube ingozi ezifuyweni, kodwa amanzi siyawadinga.
Umkhokheli webhanga le-African Development Bank, umnumzana Akinwumpi Adesina, ofike izolo ntambama elizweni, utshele intatheli zindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqutshwa namuhla uzaphuma lezinqumo eziyamukelwa nguhulumende.
Ithemba esinalo yokuthi sizohamba kahle njalo ukuthi asinike indlela yethu sesihamba kanjani after umhlangano lo wodwa asingabi lethemba elikhulu kakhulu.
Inkokheli yabafundisi beRoma ithi uZulu kumele athandazele ukuthula ngesikhathi sokhetho ukuba akhethe inkokheli elesineke.
Esikhuthazayo ukuba sisebenze lesi sikhathi sokuzila, ukuba sikhulekele ukuthula elizweni lakithi, ukuthula sikhangelane lokhetho, ukuthula ngesikhathi sokhetho, ukuthula ngemva kokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi abantu ezigabeni ezijiyeneyo zeMatabeleland South, eMaswingo kanye laseManicaland kumele baqaphele ngoba kulezulu lesiphepho elizakuna kusukela lamuhla kuze kuyefika ngesonto. Izulu leli liphehlwa ngumthelela wesiphepho esiphelelwe ngomfutho esetropical cyclone Freddy, sona isikhangelelwe ukufikela kwele Mozambique sivela elwandle. Izanu sezomkhathi zithi izulu leli lizakuna kakhulu endaweni ezigoqela iBeitbridge, Chimanimani, Chipinge, Chiretsi, Mwenezi, Chibi, Maswingo, Zaka, Pikita, njalo lilakho ukudala umonakalo omkhulu. Ngokunjalo zithi abantu kumele baqaphele njalo bengaze baphuma emizini yabo nxa bebona izulu lithwele, kanti njalo bengaze balinga ukweqa imifula egcweleyo. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi wohlangothi lwezokulima i-Agritex eMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Okokuqala nathi khathesi kuyona liviki impela viki esiphuma kiyo izulu belisina kakhulu eMatabeleland North, njalo sikhangelele ukuthi la enale icyclone ezayivela kwele Mozambique ngapha lathi kuzafika izulu lakhona ngapha nxa sinanzelela, kodwa lingabe mhlawumbe lingafela amandla afana langapha endaweni ezinjengabo-Manicaland. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ikhuluma nje imfula igcwele kutsho nxa sina izulu mbijana ibuya iphange igcwale okuba ingozi ebantwini, kube ingozi ezifuyweni, kodwa amanzi siyawadinga. Kodwa kakhulukazi emasimini ezinye indawo ngezikwelina kakhethi lingabuya lize ngobunengi balo, kuthi ukuthi ezinye indawo kuzatota kumbe lo amabele lawa sevuthiwe abe sesoma nxa kungumumbu owahlanyelwa ekuqaleni ekupheleni kwa-Okthoba kungena kuNovemba, kulakho ukuthi umile usesiqwini kunina. Amabele alakho ukuthi lawo amile isikhwebu silokhu esikunina kanye labonyawothi. Xa kuthe kwahlala kuvimbile lisina lingawaniki ithuba lokuthi langake lichithe, so esizikhangeleyo okumele siziqaphele.
Manje abalimi benzeni inyoni ngakho khona
okuqala ngithi siyalo siqaphela ukuthi isilimo sethu sikusiba ngabani njalo asithi isona lezele sesivujwe sesisoma sokuthi ngokuthi nga siza sivuna leso silimo sizakhaya ngaphi lapho okwabe kunganetheli khona lapho okwabe kungasoze kukhunte khona ngenxa yokuthi ubumanzi lokho esikuthi i-humidity ngesikhiwa kuphezulu ngakho kudinga ubuciko ukuthi sinanzelele sakhe mhlawumbe esingathi sifulele kuphela ukuthi kunganethwa kodwa kuhlale kubetha umoya ukuze somise leso silimo abanye abalimi balakho ukuthi endaweni enjalo babe bezasa umlilo ukuthi kucwadlala nje ukuthi isikhudumezile siyana siyabe simedise ukomisa umoya ophephuka usuka usiya lapho kule silimo sona esesivuniwe ukwenzela ukuthi iphungule ukulahlekelwa yikubona kodwa kusakulutshwana indawo ezilesilimo esesivuthiwe khathesi njalo yikho sithi sisalandelela sizabe sinika abalimi sizixwayiso sikhangela umumo wakhona ukuthi uhamba njani.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi lwezokulima i-Agritex esigabeni seMatopeleland North. Lo ke sikudaba lunye, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo wake wava ngumeli weNkayi South edalela ephalamende umnumzana Abednego Bhebhe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Engingathanda ukuthi ngixwayise uZulu ukuthi nxa usina izulu elinjalo kufanele ukuthi abantu bananzelele ukuthi-ke okwakuqala akufanelanga bachaphe imfula egcweleyo ngoba manje abe seya ngamandla. Ngithi okwesibili kufanele ukuthi ukuthi mhlawumbe lapho elakheli khona indawo yangikhona iseliweni lanxa kungasikho emfuleni kuyabe kuqakathekile ukuthi basuke baye ezihlotsheni zabo eziyabe zakhele ezindaweni eziphakemeyo. Okwesithathu-ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi indlu yayibona nje ukuthi isindala kungenzeka futhi sezimanidliwe ngumusa. Kuyadingeka kakhulu kubantu bakunanzele koko ungaze wahlala endlini enjalo. Okwesithathu-ke ali vele lezi zihlobo ezikhatshana lapho okusendaweni ezingabhalwanga khona ukuthi izulebe likhona kuqakathekile njalo ukuthi livakatshe eliye khona ngalo kwenzela ukuthi isitepo lesihle isidlule. Okwesabekayo kuyasiphaza ukuthi isikhathi esiningi abantu bayamelela kuzokuqalise ukuthi kwenzakale umonakalo onjalo. Kulabo abashayela izimoto kuqakathekile-ke ukuthi-ke nxa ungabona-ke amanzi edlula phezu kwebhiliji unanzelela ukuthi akufanela ukuthi-ke ubusizidayi la zimancane ngingangena ngemota ngiyechitsha ngale kuyenzakala ukuthi mhlawumbe umhlaba sugugukele ngamanzi kuye ngamandla esipepo leso ngaphansi futhi nxa usuphakathi ibholoho limpele usiba le ngozi-ke enkulu enjalo. Nxa ungaze ubone amanzi engani sehlile as long as ibholoho lakhona ungaliboni ungazami ukuthi hayi ubone ekabandlula lami ngiyadlula ngoba kwesikhathi phela inhlanhla azifanani ungaze wathi wabona omunye umuntu ekwenza usuthithi inhlanhla ezivela uzabalayo akunjalo. Amanzi nxa esibheke adlula phezu kwebholoho lani esebukhile esehamba ngaphansi kuqakathekile ukuthi umise imoto yakho uqale ukhangele isimo sebholoho lele ozalichapha so-ke yizo izixwayiso engingazithi kwabathesi-ke abantu bazinanzelele nje ukuthi nxa sekukhulunyiwe nje abakuzwileyo lani ngiqaphelise linanzelele ukuthi khona isiphepho lesi sibuya ngamandla abantu bagcine bengasabangale nhlanhla yokuthi baphepheke eziphephweni ezinjalo.
Ngobuningi bezulu baba Bhebhe kulolutho luyaphuma emasimini yini lonyaka ngokubona kwakho?
Lapho engihambe khona labo abalime ngesikhathi asibele umumbu okhahleleyo bekutho ukuthi hayi ukuvuna bavuna balesivuno esihle kwesokusithile ko abaphuzile ababemumbu kathi sisemfitshane usukhanya ngamanzi njalo ukhanya ukhula so labo yiwo abangabambe lobunzima ukuthi bathole kodwa njengajile ukuthi abalime kuqala hhayi idlala-ke ingane ibajezile. Kubese kufithi labo phela vele empilweni yabantu kunamavila. Amavila phela ungananzele isikhathi esiningi yibo laba abagcina belandele zomsipolitiki umuntu esemeleni ukuthi yena kalimi emele ukuthi nxa sofika isikhathi sokuhola uzabe hola lowo muntu awuphiwa mahala. Wena singake sikwenzele ukuthi kuthiwa iyitapho silima sindlela ezekwaso.
Lo ke ngumnumzana Abednego Bhebhe oke waba ngummeli weNkayi South edalela ephalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umkhokheli webhanga le-African Development Bank umnumzana Akinumki Adesina ofike izolo ntambama eZimbabwe utshele intatheli zindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ocubungula ukwesulwa kwezikwelete zelizwe elilazo uzaqutshwa lamuhla uzaphuma lezinqumo ezimqoka. Uchayele ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wathi batshengisa ukuzimisela kulolu daba. Umnumzana Adesina uthe uyathokoza ngokuthi owayengumongameli weMozambique umnumzana Joaquim Chissano ofike eZimbabwe ngesonto nguye ozakhokhela lumhlangano. Umhlangano lo ngowesibili kudaba lokuxazulula ukuthi leZimbabwe lingacitshelwa na isikwelede esedlula amadola angamabhiliyoni ayisithupha, $6 billion, esemali eyabolekwa kwamanye amazwe. Lokhu kungenzeka leZimbabwe lizenelisa ukweboleka imali kwezinye inhlanganiso zomhlaba. Abanye abazaphatheka kulomhlangano babalisa amazwe alithumi lasikhombisa, ibhanga leWorld Bank kanye lele European Investment Bank. Bazacubungula ukuthi uhulumende weZimbabwe uluqhuba njani uhlelo lokuguqula inhlelo zakhe zombusazwe kanye lezomnotho ezigoqela ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amaflazi uhlelo lokwabiwa kutsha komhlaba. Umnumzana Adesina wemukela isikhalazo seZimbabwe ngenyanga kaNtulikazi kuwona lo umnyaka esokuthi ilizwe lesulelwe izikwelete zalo ukwenzela ukuthi lenelise ukweboleka imali kwezinye inhlanganiso zomhlaba. Ukuhlaziya ukuthi leli linyathelo elingaphathisana leZimbabwe, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Singathi mina singabi nethemba lokuthi uzaphuma kumbe uzaba nempumela yenzini ukuthi iZimbabwe isikwelede seZimbabwe sikhitshwe. Ukuqala kwemihlangano engibona njengani izaba miningi kakhulu ukuthi sikhulumisane lalabo abe-Paris Club. So kusasa ithemba esilalo yokuthi kuzohamba kahle njalo ukuthi asinike indlela yokuthi sesihamba kanjani after umhlangano lo wodwa asingabe nethemba elikhulu kakhulu elokuthi uzoba le-breakthrough.
Ye, kodwa ukuze kuthi gwaqa abantu abaningi kangaka leziphathamandla zamabhanga kungabe kusitsho ukuthi kuyathembisa yini?
Ithemba likhona sibele ukuthi abantu bathanya njengani bafuna ukukhuluma kodwa into okumele sikhulume ziningi kakhulu kokuthi angiboni siphela ngelanga elilodwa.
Singabona ke eleZimbabwe ekugcineni lisesulelwa izikweleti elilazo kumbe kuyabe kule mgoqo ethile.
Uzaba lama-conditions azakwakhona sibili ukuthi nxa isikweleti lesesulwa kumele balandele ama-conditions lawo. Njalo kuzathatha isikhathi sibili, angiboni isikweleti lesi sikhithwa sonke ngesikhathi sibili. Ngibona njengani kunjalo lama-conditions nxa any condition ingafika bahle bakhiphe okuyibhiliyoni nyana. Kodwa angiboni ukuthi uzakhithwa wonke masinya njalo kuzakhithwa wonke isikhathi sibili.
Kungani usithi mhlawumbe asisoze sesulwe sonke lesi sikweleti? Kuyini okuyingxaki?
Uzananzelela ukuthi isikweleti esikhona i-14 billion abaningi ngama-arrears ukuthi izilapho ibingabhadali so kulama-arrears akhona. So ngokubona kwami bazabe belandela abazakunika iZimbabwe ukuthi nxa iZimbabwe isithi iyakwanisa ukuthi ibhadale ngendlela leyo yiwo amanye ama-conditions azabakhona. Njalo uthi singareforma njani i-economy yethu yiwo amanye ama-conditions engibona azabekhona. So konke lokho angiboni kwenzakala ngelanga elilodwa.
Okokugcina, njengoba sibona kusithi gwaqa lapha iziphathamandla zamabhanga abalulekileyo lenhlanganiso zamanye amazwe, singabona ukuthi eleZimbabwe sebefuna ukuthi beliphathise ngempela ukuthi ekugcineni kungaphumelela
isifiso esithi abantu abanyama zwakathi eZimbabwe sikhona sibili yikho sibona abantu ama-embassy akhona amabhanga akhona isifiso sikhona kodwa ukukhulumisana yikho okwakusilela ukuthi bengingela inkulumo phakathi kweZimbabwe namanyana zolawo endlela leyo esayibona through i-conference le so i-conference le izanika iZimbabwe ithubele ukuthi ikhulume kumbe iphume ekugcekeni ukuthi yena ayifunani njalo amanye amazwe abonisane layo ukuthi nxa kuyukuthi i-economy izaphumelela kumeleke kuhambe kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Butshera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-inthanethi lezimlive.com lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-CCC unkosazana Fatrai Mahere uthi ngamanga ukuthi bandla le-ZANU-PF lilosekelo olumangalisayo emaphandleni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umgwaqo osuka koBulawayo usiya e-Victoria Falls uzaqala ngenyanga ezayo ukulungisiswa ngokubhadwa kwamagodi-godi. Leli phephandaba lithi abazaphiwa likontraka sebanqiswa ukufaka amathenda. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele kumahlaba izulu wonke naseZimbabwe. Ngizani bakithi ngokundlovu isibongo ekhaya ngisesholosho ezizali zekhona besembonga lakubasakazi bonke besikastudio 7 ukusethulela indawo
bese yithi mina bakithi
asithanda neni singamnandapho ukuthi MGC OCCC MRP orizan orizap thina ngakithi moizapu lapho izapu MGC moizan orizan asezeli njengabantu abafundileyo umgabo waqhaqa amakhanda nawalonkomo siyekele iindaba zokutshayana iindaba zokutshayana angeke zisisendawo into esifaneshane ngayo ivoti ngokuhlala ngihlala e-South Africa eTurkey.
Sanibonani Studio 7, ninjani, ngabalinjani indawo zonke zelizwe. Ngibe ngithi nami ngiphawule endabeni yezesa. I-challenge esinayo ezesa ezilokungatshintshwanga i-mentality yakhona. Sizohlala sikhala ngogesi njalo nje ngoba uma kule fault especially ezisa ungakhangela amapholu la uhamba khona amapholu ogesi izihlahla zinkulu akuvulwanga ndlela into esifakaza lezi ezinzima kakhulu okuthi uma sekune fault bathresa nzima abantu bakaJesus. And again ngikhuluma ngeplant, iplant abayaziyo ukuthi cover indawo engakanani zesa from plant to redwood kuyabe kuyiyo iplant. They are using one car uma kuwukuthi kune fault komadlambuzi umgwaqo lwale wabona ukuthi njani uma kule fault asifunga ukuthi nje it's too much ziyazazi indlela zakhona zinjani. Ngibe ngithi ngiphosele lami okungakho i-government ethi ibe serious ngendaba yezesa please.
Ninjani Studio 7? Hayi sathi siyaphila ngapha emakhaya nangapha Plumtree. Eyi ngibabaza into ekhulunywa ngumnankagwa indoda elanembeza le kambe ma uzathi wena abantu abaphelelwa amaphemithi kababuye uzobasiza ufuneka ukusiza thina esemakhaya. Mina ngikhuluma sekhaya so indlela engiyibona ngayo impilo itsheke kakhulu so ma ezasiza abantu abavela ngaphandle thina esekhaya sihloko ukusisiza umqondo othini lo bona banjani laba abasiza thina sekuhluleka thina esekhaya. Hayi bakithi hayi madoda lakala nembeza lawo hayi Hayi, bakhitha asizameni phela ukuthi sizame ukumkhipha ngevoti lomuntu. Eh, hayi phandle kwalokho kumbeni angazi ukuthi ngandlela bani kodwa phandle kwevoti ukuthi sivoteni bakithi sizameni sileke sizama singalahli themba. Eh, voteni iqembu nje lingazathi labantu. Eh, singakhethani ngomhlobo. Ah, umhlobo ngeke usisize. Hey, anga kusifize bakithi ke kusisendawo. Ngiyabonga.
Kengibulise kubalaleli bomsakazo Studio 79 ndani basakazi. Sithi impilo enhle njalo endendifisela yona. Ngingaqedi isikhathi nje igama uThulani Ndlovu, konduna usikhobokhobo enkaya. Khona lena enkaya eMandebele. Ufuna ukuthi ngike ngiphendule lubaba okhulume namhlanje kungolwe obalise iaudio yakhe namhlanje kungolwe sithatha. Ubaba lo uthi iCCC iyehluleka ngoba yiye winayo emadolobheni kodwa benyenzela abantu abesesithi i-budget iyakuphi nje wakhiba bayebe i-budget. Ufundi ngiphendule kanje baba yeye ukhuluma ngiyakuzwa nami nginindebele njengawe kodwa into ekhona yothi wena ma ukhankasa ukhankasela i-MRP ikhankasele kahle ungabambi lapho okushisa khona ngoba sokusha ulimali i-budget iyenziwa kodwa abantu laba bayathathelwa into lezi ziye khona le eHarare bayebuya kusebenikeziwe imali ukuthi yenzani lokhu lengiyalokhu lengiyalokhu akusizi lutho imali yakho iyabe ingayenzi lutho ingakhoni nje ukuthi ithenge nomgodla owesimende baba. Ngiyabonga, ngifuna ukudlula khulume kube kude. Ngiyabonga khonapho ube losuku oluhle.
7 linjani lonke basakaza bahle nabalaleli abahle. Hayi, siyabonga nje lezi ndaba ezinhle eziphuma zichisa sasizoke zinjalo ziliqinile. Okhulumayo ngusithozi Ngolovana, nguye lo okhulumayo uyanxusa njalo izikhulumi zonke ezikhuluma lapha singaxabani noma singenzi lutho, sifundisana okulungileyo sikukhangele futhi kuze noma sithi senze ulutho sikhala sikhala zwilinye kurayithi. Menthe mina asibambaneni sivotele iqembu elilodwa sonke ngoba izane ilamaqhinga amaningi kakhulu njalo mase ehlukene vele izasichanga ukwehlukana. Bengithi mina kulesikhulumo esike sakhuluma lapha sisithi sona hayi iCCC akulanto eyenzayo kwathini kwathini, hayi ayisikho lokhana kuyena uMRP. So laphana upresident ke ngubani ukuze abakujoyinayo bakujoyine ukuthi ma lingawina liwina ngubani upresident phela kodwa ma ukuthi uzathu zawina kodwa lokhu busa ngulwana ngobuza faka amasotsha endaweni yakho lapho esigabeni nyana sako lezowine khona uyabe control athi hayi ngifuna uhambe ilanga lingakashona ungene endlini uza kwenza lokho ngoba sezophikisa ukuthi ngiwinile mina lapha. Asizameni nje, ngiyabonga kakhulu, sihlanganeni sibe moya munye. Yabo.
Studio 7 linjani lonke balaleli labo ntungameli khona ngapho. Hayi, siyabona indaba lesilethela zona, siyabona indaba lesilethela zona badala. Kanti lapha kuthwani, kuthiwa umnotho weZimbabwe ususondele, thina sisemazweni sibuye, asukuthi kuzanywe kurojwa lo. Lapha sizama ukurojwa la, likhangela into zamashona lezi, sizama ukurojwa vele kunokuzwa umuntu wakithi esindebeni ngizokhulumela amashona. Bonani abantu abaningi umuntu erojwele kuqale kathesa abantu nanku barojwa lobo bhizi bojwa kuthiwa umnotho bhizi usondi kuyenzela ukuthi kuyevotwa ma kuvotwa kuyazotwala into zamashona athuna kuthiwazanti PFMBZ bazazinceda ngayo ngohlaba abantu
abasakazi labalandeli-ke umsakazi omuhle umsakazi wethu Studio 7 salubanani salubana lonke linjani-ke. Ngithanda-ke ukuphendula-ke ukhona kukhulume ngokuthi i-CCC kobulawayo nasemathebeleni endaweni eziningi kodwa ayikho impumelela kukho kwenza la imali yapi ukudila la abantu abaningi amashaba abalizwisisi especially abantu bemandebeleni abazwisisi ukuthi izana PF irana njani. Izana PF bayizama babambe yonke into, ayikho into engayenza ezilongo izana PF khona. Ngaze kuthathe imthakazi ibuze imthakazi, ayikho into engayenza imthakazi izana PF sesekhona. So asikhipheni izana PF kuqala, lesidil izana PF first, then konke kuzolandela. Step sokuqala esingasithatha eZimbabwe is to get rid of some of here.
Lawo-ke bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0800 465 0318.
Asambel matuta siyo vota.
Asambel matuta siyo vota. Sifute lenkunda
siyo. Inkokheli yabafundisi beRoma ithi izulu uzulu kumele athandazele ukuthula elizweni ngesikhathi sokhetho lokuba akhethe inkokheli elesineke. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Encwadini elotshwe ngabafundisi abeCatholic Bishops Conference eyokunanza usuku lokugcotshwa komlotha wangolwesithathu bathi indlela engenza ukuba leZimbabwe libe lokuthula inhlalakahle lemisebenzi yikuthi kuqhutshwe ukhetho olulokuthula. Baveze ukukhathazeka ngokuqansa kwezehlakalo zodlakela kwezombusazwe elizweni, ukusetshenziswa komthetho ukubopha labo abalombono owehlukene lokahulumende. Umfundisi Travis Moyo wale inhlanganiso uchasise kabanzi ngale inkuthazo yabo besungula isikhathi selent.
Lamhlanje siqala isikhathi sokuzivila ebandleni elikatholika. Amabhishobhu abayibabelusi bebandla basiphe incwadi esikhuthazayo ukuba sisebenze lesi sikhathi sokuzila, ukuba sikhulekele ukuthula elizweni lakithi, ukuthula sikhangelane lokhetho, ukuthula ngesikhathi sokhetho, ukuthula ngemva kokhetho.
Uqhubeke ethi kumele uzulu weZimbabwe akhethe inkokheli ayaziyo ukuthi ilothando kanye lozwelo.
Utsho okuningi ngalokho esiyikho langezifiso zethu lalapho esifuna kuya khona. Kasikhetheni abaza kusikhokhela okweminyaka emihlanu ezayo, abalozwelo, abalesineke, abananzelela izinswelo zabantwana beZimbabwe. Umkhokheli oza kuletha inguquko, oza kusiphathisa ukuba siqede ukungatholakali kwemisebenzi.
Okusekelwe ngumfundisi Simbarashi Maringosi wakoBulawayo.
Ukuqakathekile ukuthi njengebandla sithandaze kuNkulunkulu ukuze kube lokuthula elizweni, ikakhulu ngesikhathi sama-elections. IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29:11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni achiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ngokuba lokuthula.
Incwadi le yokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula ilotshwe ngabafundisi beRoma ababalisa uArchbishop Robert Ndlovu oweHarare, Bishop Paul Warren oweMtare, Bishop Radolf Nyandoro oweGweru, Bishop Raymond Mupandasekwa oweChinoyi, Archbishop Alex Thomas owakoBulawayo, Lord Bishop Raphael Ncube oweWange. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Asambele matuta siyo vota.
Asambele matuta siyo vota. Sifute lenkunda.
Asambele matuta siyo
vota. Sifute lenkunda.
Asambele nitina kweda.
Asambele matuta siyo vota. Sifute lenkunda.
Asambele nitina kweda.
Asambele matuta siyo vota. Sifute lenkunda.
Asambele matuta siyo
vota.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abezomkhathi sebexwayise uZulu ukuthi alimuke izulu elilesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Freddy eseliqalisile ukuna empumalanga yelizwe. Umkhokheli webhanga le-African Development Bank, umnumzana Akinumki Adesina, ofike izolo ntambama eZimbabwe utshele intathele zindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqutshwa lamuhla uzaphuma lezinqumo ezizamukelwa nguhulumende. Inkokheli yabafundisi beRoma ithi uZulu kumele athandazele ukuthula ngesikhathi sokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. olivalelisayo ngu Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.